sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sikubonile phambilini icembe elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami, abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundise abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithume esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethi bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawelwa kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhe lesithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke ngxabelufuna lolugwalo hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuyonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ehlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo bebingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano. Abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampaigner ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli izindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube le democracy. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokrasi lamalungelo abantu into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizen Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo weganga. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutsha abantu abangitheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo ingozi. I-EMA ifanele itshele abantu ihambe ifundisa abantu ukuthi umlilo ubiswa njani, hhatshi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa ngumlilo ngani bafela ugehena kasathane. Yazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinje ethi i-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni lendleko zalaba abantu abasishonileyo. Mahlabezulu limnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka bafile basenzima. Hhatshi kubuhlungu kakhulu, yikho sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo nabantu bonke eMathebeni South kakhulu esigodini enduneni usigola lo matema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngomlayezo wakhasithumele yona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethemba lewazwile amazwi akhe asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso yeEMA unkosikazi amkele sidange ekuxoxa ngalolu daba.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kutshisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuntulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla impilo kanye layo imvelo ngakho ke thina njengabe ogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso yeEMA osithumele eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu ihlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babuleyo ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagujuzela ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye watsho wathikwa phansi kwengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebephoselwe emoteni ezizolungiswa kulesakhiwo esiseJohannesburg endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulume senhlanganiso yabathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibite, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bengasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi koze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi lesi senzo sesichiyo mama bonke bethidibele.
Ngakho kubushungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa lemsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethu bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Silisizi kakhulu njalo silinde ukuthi sinze ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kunhlangazibuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kuwapha amazwe. Kulabesifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo isukuzelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabachutshisi ithi kulowesifazane oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabachutshisi ithi kulowesilisa oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okuyibufakazi ababuthole kuma-CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Bele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayi hlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuzakuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ndivuka njani ku Studio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazi sengidaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hayi, mina ngifuna ukukomenta indaba kakhulu. Ukufa kuyafika kuye wonke muntu pathi ukhwini bekufanele ukuthi kube thona selungisa udaba lwethu lweZimbabwe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo zilezi zinto ezinjengalezi. Ungakhangelanga ngo-1893 bediliza umbuso kalobhengula. Babuya behamba labafana beHarare betrain amatshona i-600 something ukuthi kakabuye ezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathwe unkomo. Bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu beHarare basibusa njani, basibulala ngegrawundi bathula. Namhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Angithi yaboni. Siyadubeka nje thina sikhala ngeBritain. Sikhala ngeBritain ukuthi iyayilola abantu besitshoneni, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi. by then. Kathe silonge nayo sicela ukuthi akasiphendule. Asitshele le boundary yethu ukuthi ihamba ngapi ngoba sivele siyayazi. Sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezela. Kathe sibagcwele bayathatha amamayini akithi. Yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo. Thina kasisebenzi singolovu. Sile future bantu abantu bethu bagcwale goli. Babulawa khona le. Kathe siyaxotshwa baxotshwa abaningi phila ngabe isindebeleni. Babe phenduka lapha kuzaba njani. Andawo bazafuna ispace sabo sokusigcina kusiba yimsindo. Abake beyilungiswa queen le into yabo leyo.
I'm a British teacher. Akula mgwaqo olungiswayo ezani PF baba ungabe ungawule volume 3 wena akula nje ivule mgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga abantu bayafa ngendlalo onto iziphala zikahulumende zigcwele uzigcwele iziphi lezo ziphala ezigcwele abantu besifa ngendlala ma iziphala zigcwele kulindweni ke kunganikizwa abantu udla abantu lapho nje kuphupha emini 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 libalele uniyakuphupha ngiyakucela baba ungaqambela abantu amanga abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama thousands nama thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi ziphi lezo zikolo imigwaqo ibolile hayi yabona mina yini wena ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume nestudio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke impela uqamba amanga nje ekulihlazo kuyazila lokho ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu phinda futhi ubuyele kustudio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo akwenziwa lokho uhlukumeza abantu ngiyabonga
sanibonani sanibonani basakazi bethu nonke kustudio 7 nabalaleli kwistudio 7 ngobuningi babo okhulumayo ke lapha ngumdala ukhumalo ngisegoli bakwethu engingakho ke lapha namhla bakwethu yilolu daba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ikuthi iZANU PF ihamba osobhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi bababantu kuyamangaza ukuthi i-CCC imayi kuqabuka ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona lama by-elections ayenzakalayo ikanti ke lomkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo Tsangirai saphila emaphandleni ali emashonaland usabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotela uyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani abafika bavotela bavotele kuthi nje laba abalutshwana abazivotele so ke yona i-CC mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters ayo ya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo iZANU PF owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho so bona mabebona ngathi bazowina u-2023 ama-election esenziwa ngaleyo ndlela bona ngathi badlala ngabantu ngiyabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 okhulumisayo yimi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi kudzi msaka lo othi iZANU iyenza kahle ekaryango ebhinga lapha hayi mukulana Masweka Masweka mukulana imebonzwa mukaryango stretch kaliyango center ndendanji yo road enje mulo kwamba kutegwa nangagwa ulo kuchitaka botu road ilo kuzidilila no lingatshela abantu amanga mntomdala lingatshela abantu amanga budi umgwaqo lwana ufile ukufa ukufa nya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle amathasupport iZANU mukulana amululame munzila elinjenjiyo inzila ya new generation mbotu we are tired ngeZANU iZANU kasisayithandi please iZANU kasisayithandi sifuna umbuso omutsha sifuna ukutshintsha ukutshintsha bakithi siyabonga ngingabe mude kakhulu thank you ku-studio 7
Hey, sanibonani, sanibonani Studio 7. Ngicela igama ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukucelisa kakhulu kumuli yeZimbabwe, kusapho leZimbabwe. Bantu shukumani, bantu liyebhalisa ukuvota ngobuningi benu. Hhayi, abantu bekhala kungela nto abayenzayo. Lingasongi izandla kodwa likhala. Hey, abantu abahambe bebhalisa. Ucelisa kakhulu kulabo abakwamanye amazwe. Gijima uye kuleyo nearest town, ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobe ikhona lapho ilayo iZek offices. Nalabo abasekhaya, hambani kuma-nearest Zek office, njengoba kungasadingeki izincwadi eziningi, kudingeka isithupha sakho. Hamba uyebhalisa, hambani bantu uyebhalisa ngobuningi benu. Thatha isithupha sakho uyebhalisa, sikwazi ukuvota ngobuningi. If singabhalisa ngobuningi bethu, laleyo ridinga abakhuluma ngayo abathi izano ngeke idliwe iyaqila, ayiyeke izisebenze. Kufana lokuthi umuntu ele 100 rand, umuntu angeke aze akutshontshele even u-20 rand, ngakutshontshela u-20 rand noma kuthiwa uyazi metha, angeke uze ungakubona ukuthi utshontshele. So if abantu bevote ngobuningi babo, sivote ngobuningi bethu, kuyenzeka 2023 siyayikhipha lezano, siyayisiphuna neempandle zabo.
Studio 7, linjani basakazi bethu? Hhayi, siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezani phepha abafana nabogawuli, ukuthi abantu abanjani abogawuli yibaba babuyisela intuthu belizwe emuva. Ugawuli mayeza khanya ebhovuka, ebhovuke nomuntu onjengomnankagwa, umuntu osewulela ilizwe, umuntu obopha abantu, obopha amababantu aphikisayo, kude zokale bhovuka. Kanti yona gawuli utholani vele kuzani phefu, ngoba gawula sikhundla lesikhundla. Yini into oyitholayo? Ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu phefu, yikho khona ungakuzhauphokuhamba ubhovuka kuphela nje. Abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela, utholani lo mnankagwa lo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu ogawulo njengawo awuyayanyisa gawuli mani. Uyangizama ukuziqoqa mani. Kambe abantu bathi bedubeka ngakuzwa kalo bhovu wasibidi uyisekele umnankaka wasibidi. Hawu uzothi abantu bemashula le mishuwa sebesula umnankaka kodwa nto kubhovuka kawutholi lutho. Umuntu wemota yakho nje ihambe esikontirini kawula lutho nje. Kanti sizwile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngisho manje manje sikhundlela zoyini ukuthi ungwezani uPF kuphela. Ah, zinuka makhwapha.
Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. ngazi lehlukane imbala. Different people, different colors. Ingoma ke emnandi, ingoma ka Lucky Dube. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi uba sisonke. Sikuthi uba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.